ya ay manye sikila kwelinye ilizwe ngobani kwizimbabwe engihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi izinto zinzima imali ayitholakali izinto ziyadula akulamsebenzi so izithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe angazi ukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hhayi khanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili izithelo zokungatholakali komsebenzi izithelo zokudula kwezinto izithelo kokonakala nje kwezomkonomi ike sikubona kwakhathesi so kukhona lokhu kutshengisela ukuthi laba abasibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo
uchothoze njalo amalunga edale lephalamende esithi ayaphuza kudaba lokupasisa imithetho ethize ezaletha inhlalakahle lombuso okhululekileyo eZimbabwe kambe uyakunanzelela yini ukuthi iZANU PF ayikhokhelayo yiyo ekhokhela njalo idale lephalamende
siyakumbeke khona lokho ukubana imithetho ikhandwa yiphalamende iphalamende ekhona khathesi ilamalunga ephalamende amaningi eZANU PF so ingayikhombela umunwe ephalamende ebekhombela iminwe emine kwiZANU PF ngoba yiyo ele majority kuphalamend. Okwesibili, indlela ezombusa zisebenza ngayo eZimbabwe, lokubana i-executive yiyo kakhulu ephusha imithetho. So kuqakathekile ukubona sinanzele uma ekhomba ngomunye owedwa ekhombela ama-MPs. Iminwe emine ikhomba kuye njengomholi we-executive.
Ukhulume njalo ngodaba lokuthi kumele kuqedwe ukuthithibala ukwesaba elizweni kanye lodlakela. Ungathini ngamazwi yakhe la ikakhulu sikhangela ukubana kulesikhonzi se-United Nations ebesiseZimbabwe kunsukwana ezedluleyo esiyichothoze uhulumende kamnankagwa phezu kodaba lwamalungelo.
Amazwi aqakathekileyo kodwa kumele sinanzelele njengoba usitsho ukubana bona labo abalethwa kudlwangudlwangu lokwesaba nguhulumende nalowo sibili. Ungasikhangela kunyamalala kwabantu, ukuthunjwa kwabantu idokotela lo wathunjwayo, ukutshaywa kwabantu ngamademonstrations ngo-August. Konke lokhu kwenziwa nguhulumende